kakhulu onsimame wakathesi anwanelisi ukuthi ngihlanganise inde konke okufunakalayo ekuphileni ekristini for a serving of 6 idata ayiprobably data mlayini yethu isikhansilo ukuthi i-around kuma-49 khona so ngakhangela ukuthi ikhathesi average tita ukhola egoma ayitholayisa almost 21,000 to 25 abalemalezi akungezela kwangikhona okubekhola kuloku bafake ekhristini ye-99,000 ndingakhangela ukukhwela kwenza izinto lokureti angikhona khona ukhoba kwenza kathesi bathi bona batekela i-bank rate but izinto ku-black market zithatha ngama-100 1 to 130 andiyabona kodwa ngapho ngo-50 1 to 84 so thina kasitheni ezintweni zegovernment kuthi ima-bank sithenga imashiyo kuthiwa ku-black market umotuvuvele i-black market ngaziwe zithuthizaiiti-130 so yabona ukuthi imali oyifakele kulapha endaweni futhi uma imali yakhona isuka ibe phansi kakhulu ithingi kumatwala
lizakwenzani ngalolu daba khona lizahlangana njengenhlanganiso kumbe labe lokhu liqhubeka likhankasa seliholo eliphezulu
kathesi uyapushing ukuthi antiombe ngalikhani lifollowa kumakwenza kumanidi azenzela ikaba abantu beyathize ebheni ama-pancrit yaaekengesa ukuthi into lezile isiyosilungise kwakathesi ngokuyipheka ngkhona esathilaesafilee ngenxa ye-covid le ukuthi kube lokwenzakalo kungama-demonstrations lasokudifficult but ngasendile messages around ukuthi izobankhona ama-parents ama-communities ukuthi labo baboni babe nakho ukusekela ukuthi uhulumende achazisise indaba leyayilungi
siyabona njalo ukuthi uhulumende uthi uyancedisa abantwana besikolo ngama-radio
kuthi nje uhulumende ezibhabhezelemsongalwanowenzakokanikaloukuwangaokuni so asazi ukuthi banye ngabani njalokuthi abantu abangikhona ukuthi bazalela bengabi izinto ngabe baningi kathi i-200,000 is very little compared kumalena esilawo ezapha andiyabona iningi district esigodi more than 200,000 lenas it's just dropping the ocean njalo kudambuni kwamaredi yankhona lawa kwazi ukuthi ngazaninabatiyezesindeni akwazi ukuthi bazalelanjani akusapho ngkuzwa bantu bakhona ngo-certificate so nkwenza ukuthi abinganikwani kwezikhulunywayo nje ukuthi kwasenezinto ezayenzakalayo